Soku isika disendaba ku VOA Ndebele. Livuka njani mthwakazi omuhle siyalamukela kumsakazi weStudio 7 namhla ngolwesibili mhla ka 14 ngoNkwenkwezi 2019. Igama lami nguGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, umntakamoyi uMorgan Tsvangirai ulimala engozini yomgwaqo eZimbabwe.
Amabizo asikawazisisi ngenxa yokuthi kufanelele ukuthi ngikhona kubikelwe izihlobo zakhe kuqala ukuthi ngikhona sikhiphe ibizo langkhona.
Umnumzana Kilton Moyo olezihlobo ezabulawa igugurawundi uthi akwaziwa ukwenzakala kudadewabo lomne wabo owayekuvuyo lezibra.
Lo dadewethu watshiselwe endlini waphela sibili, amapolisa athatha umlota bathi bakusaya kusiya e-UZ for forensic testing. Kwahamba kwahamba.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Unkosazana Bimbayi Tsvangirai, umntakamoyi uMorgan Tsvangirai, izolo ntambama ulimele engozini yomgwaqo eKwekwe lapho kubhubhe khona omunye wakhe. Kasenelisanga ukukhuluma lamapolisa ngokulimala kwakhe njalo langokubhubha komuntu akade ehamba laye. Ibandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa lithi izihlobo zomuntu obhubhileyo kazikaziswa ngengozi le. Ngakho-ke kabasoze bethule igama lomuntu obhubhileyo. Umsekeli wesikhulumeli sebandla leli umnumzana Bekthemba Mpofu uthi kubikwa ukuthi omunye wabo ulimele okumangalisayo. Unkosazana Tsvangirai umele iGlenview South edalele ePhalamende. Ake sizwe umnumzana Mpofu ekhuluma ngengozi le.
Babe involved ku-accident bevela koBulawayo lapha desenza khona ama-caucus meetings ethu eMathebeleland this weekend. Angawazisisi ukuthi bebebangaki kodwana omunye wabo ade khona emoteni usuke wasichiya. Amabizo asikawazisisi ngenxa yokuthi kufanelele ukuthi ngikhona kubikelwe izihlobo zakhe kuqala ukuthi ngikhona sikhiphe ibizo langkhona.
Singathi-ke unjani unkosazana Bimbayi Tsvangirai ngokuzwa kwenu?
Abade besekhwekhwe bathi ustebhu but semele esiwe kwenye i-hospital kulale abayihambise khona ekuqaleni and then omunye ade ekhona emoteni so labo abathathu yiwo engazi ngabo angazi umbe kube kulo munye wesine but okwakhathesi ngazi ngalabo abathathu.
Ye, so kuthiwa-ke imoto yabo ingqikilane le inye kumbe kuhambe njani ngokuzwa kwenu khonokho eselokuzwa?
Ye, kube le head on zingqikelane khona eKwekwe bevela ngapha koBulawayo.
Bese kusebusuku?
Bese kusebusuku, ye. Abaningi siqede ngama 6, between 6 and 7 koBulawayo. Abanye badecide ukutravela ebusuku, abanye badecide ukuthi behlale koBulawayo ngoba kusasa bekumele sibe se-Chinoy for the next caucus.
Mm-hmm. Paul, isawenza umhlangano wenu lo?
Ngiyathemba in the next few hours ngoba upresident lo vice chairman ubithi lo deputy secretary general umpariwa bakhona eKwekwe okwamanje and amalunga our standing committee lokhu esadecida ukuthi enze ngakusasa. Okwakhathesi engikwaziyo ukuthi hayi lokhu iqhubeka phambili i-caucus until further notice.
Umnumzana Bekthemba Mpofu ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa. Sixoxelaye ekoBulawayo. Umnumzana Kilton Moyo olezihlobo ezabulawa igugurawundi uthi akwaziwa ukuthi walahlelwa ngaphi umlota kadadewabo owatshiselwa endlini kanye lomne wabo owathathwa ngamasotsha kahulumende. Umoyo osebenza ukududuza abakhathazekileyo uthi Sowahlala isikhathi eside ezidla ingqondo ngodaba lolu, loba nje sethembele enkosini ukuthi yiyo ezajezisa labo ababulala izihlobo zakhe. Uthi okwamanje usefisa unceda labo abalezihlobo ezabulawa iGugurahundi.
Lo dadewethu watshiselwa endlini, waphela sibili amapolisa athatha umlotha bathi baya kusiya e-UZ for forensic testing. Kwahamba kwahamba. Ubaba wabumlinde walinda waze washona engangcwabanga lalawo umlotha wakhona. Indaba umfowethu wayeyikhomando sibili yezipra esanda kufika lokufikezela eCuba. Sasisendlini empopho makhaya singu-3 mina la ye lomunye ubhuti umnewethu. Bafike ekuseni lokuthi babe njengobani ukuthi ufikile. Ezifikela vele engazange enze lutho. Sibabe befike ekuseni bengu-4 babe bemthatha. Wadisappear, usebhalakwe. We hear usebhalakwe. And we've got another brother also. And many relatives kids. Abasebhalakwe okwezinye indawo. From insuku zonke lezi minyaka yonke ley'gifts siphila khonlopho ebuhlungwini bokuzonda. Ufelwe, ubulawelwe, you can't say ngibulawelwe, you can't say anything. Kumele utshone ucelebrate akuphela labo. I think lokhu kuwa ubuthakathabukho bedlula lobugifts.
Singathi wena koduzwa njani kulezi nsuku kodwa?
No, mina sengi-right. Sendindele ukuncedisa abanye. Ngoba yakwazi akubhadali gifts ukutshona uzondela umuntu 40 years ubulala wena. Yena umuntu esikholisela. Yayibona indaba yangona. Ngoba ukuzonda lokungaxoli kubulala wena, akubulali muntu omzondeleyo. So kuyadingakala ukuthi ufike esigabeni sokukhetha. Ufuna ukufa kumbe ufuna ukuphila impilo yakho ikholise njengokuhlelwa kukaThixo. So you make a choice. Mina ngifike esigabeni sokuthi ngithi okay, goodbye bafowethu, goodbye bangani bami, uJehova uzaphindisela ukubulawa kwenu ngeyakho indlela, kodwa mina kahle ngike ngizame ukuphila ngendlela okumele ngiphile ngayo.
Nxa kube abantu bekhuluma ngokuthi kumele kuhlawulwe, kuhlawulwa njani umuntu owabulawayo?
Ya, kunzima Gims. Uyabona imali ayithenga umuntu, imali ayanelisa ukuthenga umuntu. Umuntu Gims into eqakathekileyo kakhulu. Athengwa ngemali. But-ke ye, abahlawulwe, bangaphiwa. Mina ngibona kukabili Gims. Compensation yabantu kuma-family nama-families. Provided kuyazakala futhi kusoze kube labahlumela labangenelayo, uyakazi i-corruption yelisho. Compensation yezimuzi. Mina ngifuna ukubona futhi compensation yezigaba. Gives it 39 years. Mathebelele ndile Midlands zingadevelophwa nguhulumende ngabomo. So nxasokunje sokuthiwa sokukhulunyiswana sokuthiwa le compensation. Ngifuna ukubona i-compensation ye-development yokwakhiwa izikolo, yokwakhiwa izibhedlela, yokwakhiwa imigwaqo, yokwakhiwa yonke into okumele ukuthi ngani yakhiwa in 39 years. Nayo compensation izabe iqotho kithi.
Uhulumende usekhuthaze abantu ukuthi bakhulume ngombhuqazo weGugurahundi, loba nje kulabanye abathi uhlelo lolu alwenziwa ngemfanelo. Umnumzana Belief Gawule webandla leZANU-PF uthi kumele kudingwe imali yokusekela uhlelo lokukhumisana umlota olukhangelane lombhuqazwe weGugurahundi.
Nxa sikhangela uhlelo lolu, nanxa uhulumende bengabe bemzonda, kodwa bakhona abakhangelele ukuthi babe lesandla ehlelweni njengalolu, bekhangele nje ukuthi inhlanganiso, zikhona ezinye inhlanganiso ezihlanzekileyo ezingalanzondo, eziqondileyo ezijonge ukuthi zibone injongo ekukhona ekulungiseni la imali izangena sibili. Angikuthandabuzi-ke lokho. Imali ehlanzekileyo sibe zahamba sibili iyefika iyencedisa enhlelweni zenezo lapho uhulumende afinyelele ukuthi ancedise khona.
Nxa sesikhangele ukuthi abantu kumele baphiweni labo abalezihlobo ezabulawa ngesikhathi seGugurahundi, wena ubona ngani kumele banikweni?
Akangithandi ukuthi into yakhona ibe yinto yokuthi iphume eni, mina ngize ngibona ngani baphiweni. Abantu kuyamele kufinyelelwe kibo abantu, bazikhulumele bona labo bawonakalelwayo ukuthi bafisa bancediswe njani ngohulumende. Ngalokho-ke kuze kuzalandelwa khonokho ababe kubonile.
Umnumzana Belief Gawule lilunga lebandla leZANU-PF, sixoxe laye eseJolojo. Nakho-ke okwethulwe ngamaphephandaba kwele Zimbabwe namhlanje.
Did you see the headlines?
Ipepa ndaba le News Day libika ukuthi uNkosazana Shupikai Chirodza waxotshwa umsebenzi endlini wayengumongameli umnumzana Robert Mugabe ulandela ukwamukela kwakhe isipho somtshato asiphiwa ngumgabe. Usebophisa unkosikazi Grace Mugabe othi wamtshaya njalo wayefuna ukumbulala. Unkosazana Chirodza owayesebenza eBlue Roof eHarare uthi unkosikazi Mugabe wamtshaya ngenqindi njalo langezicathulo walanyulelwa isethekeli. Uthi unkosikazi Mugabe wathembisa ukumsusela amanqe nxa engapika okumehleleyo. Usefuna umsebenzi wakhe esithi waxotshwa ongekho emthethweni. Umnumzana Victor Matematanda, umsekeli womphathintambo kahulumende obona ngezomvikela labalwa impi yenkululeko uthi umnumzana Nelson Chamisa uyaziyenga nxa ebona engani umthethwandaba uza kwethula isinqumo sokuthi wakhethwa kahle nguTswankerayi. Uphinde wathi kumele le nduna uNhlanhla Mangwe Ndiweni engangeneli kwezombusazwe. UNdiweni uthi uZulu uthwele nzima kwele Zimbabwe ngakho-ke kaboni umlangagwa ehlala embusweni okwesikhathi eside. Lokhu kubikiwe ngumsakazo we-ZBC. Ucwaningo olusanda kwenziwa esabelweni seManicaland luveza ukuthi ilizwe leZimbabwe lilakho ukulahlekelwa ngamabele ayisilinganiso esedlula izigidi ezingamachumi amatatu amadola, $32 million, nxa imhogoyi ingagcwala indawo yonke kwele Zimbabwe. Okwamanje-ke zulukandaba soku isikhathi senu phela ukuthi likhulume konke-ke elikufisayo kwini okusenhliziyweni yakho. Nxa kukhona sibilungazane kuyakukhathaza kumbe ofisa ukuthi ukwethule nje usithumele-ke umlayezelo ku-WhatsApp kunombolo ethi 012-465-0318. Ngizaphinda njalo inombolo leyi 012-465-0318. Ake sizwe ukuthi abanye batheni lamhlanje.
Njani balaleli be-Studio 7. Siyabonga lani elisenzela umsebenzi khona ngapha e-studio. Mina ngimusthole wobulawayo. Into emangalisayo ngomakhuphe, umakhuphe angazi ukuthi uzamani esetshenziswa izano. Umakhuphe into ayenzayo ekuqaleni wahambe e-court wathi ufuna ukuthatha OVMDC kwehlula, yikho wathi ufuna i-separation. I-court yamnika i-separation, wanika ibizo iparty yakhe ukuthi MDC Khuphe. From there she went on waya biza i-Congress e-Stanley Square eMakhokhoba. I-Congress yamnika i-mandate ukuthi ngu-president. She was supposed to go ahead and lead that party. Wahamba injongo yakhe enikwa yi-court kwakuyi-split ama-vote ukuthi MDC Alliance ingabi le-total vote. Thereafter, she splitted the votes. I-MDC ayiphumelelanga ngenxa yakhe. Right, from there, sathi yebo sibonile. Kwehlula awayekuzama. Wa-appointwa izana ukuba abe ngu-ambassador eZambia. Kathe sebuya futhi back sefuna ukudisrupta i-Congress ye-MDC Alliance. Manje kazwisiseki umuntu onjalo usobala ukuthi usetshenziswa izana. Yena akaziboni yini esibukweni ukuthi usetshenziswa izana. Now, how does he want to come up ku-MDC Alliance abe ngu-president? Yet yena ngale wanika iparty yakhe ibizo. How does she dissolve all that? Udissolve njani i-database yama-supporters akhe? Uchasise sithini? Ah, please, umakhuphe, she must come to her senses, man. Ayekele ukubhayizisa abantu. Siyabonga.
Ngiyabonga msakazi. Igama nguBrian Ndlovu, ngase South Africa. Ngithanda ukuthi ngiphawule kancane ngodaba lwegesi lolo ikhaya ngaleli, indaba yedizili yepetroli le. Lizwe lakithi ikhaya lokhu liqhubeka siya phambili kusiba wesi ngoba thina sibe sikhaya ukuthi mhlawumbe ngoba sekunengu-president omutsha mhlawumbe uzokwazi ukucontrola izinto zihambe nge-order. Plus nala abantu abathengisa izinto esitradeni, amapetroli, amadizili, amaparafini bebeyekile ukuthengisa kuthengisa igaraji ngoba le nto ye-black market le iyasilimaza, iyasibulala kakhulu. uzothi uma ufika egaraji uthole ukuthi ufuna ukuthela ipetroli, uthela ipetroli ayikho, kodwa abantu balayo ngaphandle. Le nto leyo ayikho rajhi, ayiqondanga, ngoba njengamanje kube iselilizwe kakhulu emuva lokho. Njengamanje umuntu uma usuka la somete uhambe uphele nezigubhu usiye ekhaya, yabo nto iyinto engajabulisiyo ku-right. Futhi uma ungayitholanga estradini abantu abathengisayo vele, kusho ukuthi angeke usafika nalapho uya khona. Indawo ukuthi ipetroli iqedwa abantu abathengisa estradini, igaraji bafaka bayithathe yonke bayithengisa endlini lapho ngemali ephezulu. Yabo nto into yakhona ayikho right kahle kahle, ayikho into ngathi izoba right kahle kahle kule lizwe yakithi. Namanje njengoba kukhuluma ngokuthi indaba yogesi iyaqala ukuhlupha manje, ama-companies amaningi vele kuzoba yi-problem because ngathi le misebenzi yakhona ingekho, nale ekhona incane yakhona iwuncengezela nje, uphinde futhi nogesi uyaqala ukukhatha kube nama-problems. Abantu bazophila kanjani? Yabo nto kahle kahle kusho ukuthi ilizwe lakithi vele angazi ukuthi umuntu angachaza ithini, ngoba impilo khanye iqhubeka isiya phambili, kusiba nzima kakhulu ngoba into eziningi ziyamoshakala. Ugesi phela yiwo uphethe into eziningi emadrobheni, emafemini, yonke into ugesi, ngamashubhu amakhulu kusebenza ugesi, kanye naseyibhedlela kanye nabasemoshayo. So ma uneproblem yogesi kusho ukuthi yonke into phela vele ayikho into ezolunga lapho, izoba right, ayikho into ezoba right kakhulu umsakazi, ngoba ngiyabona into ilizwe lakithi vele angathi kahle kahle abantu bakithi bazoze befundeni ukuthi mhlawumbe izinto sikwazi thina siyihloniphe thina sodwa, ngoba yithi esizimoshelayo futhi ilizwe ngale nto ukuthi ithole abantu benze i-black market esezobe siphatheleni esitradeni. Thole umuntu ephethe imali eningi but 5,000 something ephethe ezandle ihambe itshintshise imali endleleni, ale nto le ngabe igovernment uyayiqeda yonke le. Ma kungaphela le nto le kuphele ne-black market, into lezi maybe kuzoba ngcono, ngoba njengamanje izima kakhulu, impilo ezophila kakhulu ekhaya. Kusho ukuthi musimoto vele ngeke sahamba, usomele uhlale uphethe isigubhu sakho, sizawuphela isigubhu lesi kusho ukuthi vele awusafiki lapho uyakhona. Ukuthi government ngokuthi ayasilungisela le ndaba le petrol le black market le izama ukuthi mhlawumbe ngaphela, ngoba iyasibulala kakhulu. Kuzothola i-petrol egaraji ine-price right, uma usuyilanda ngaphandle ngale obviously vele imali yakhona seyi-times two. So take it or leave it, uzoyithatha ngoba ufuna ukuhamba, ufuna ukuya lapho uyakhona. Ngiyabonga msakazi.
Nxa lifisa ukuthi lisithumezele ke imlayezelo yenu lingakhohlwa phela ukuthi kumele lenzeni, lisithumezele kuwhatsapp kunombolo ethi 012024650318. Siyabonga. Siya sikhangele eza kwamanye ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umthethwandaba weMelika uthi umuthi wokhula obizwa ngokuthi i-Roundup yiyo wenza ukuthi abantu ababili abatshadileyo babe lomkhuhlane wemvukuzane. Ngakho-ke umthethondaba lo uthi kumele bahlawulwe amabhiliyoni amabili amadola, $2 billion, yikampani eyenza umuthi lo abawusebenzisayo isikhathi eside. Umthethondaba kwele Sudan wethesa owayengumongameli wakulelo lizwe umnumzana Omar al-Bashir icala lokubulala abantu abatshengisela emigwaqweni ngenyanga ephelileyo bekhuluna ngombuso wakhe. U-Al-Bashir ukhitshwe embusweni libutho. Uhlandla lapho esikhuluma khona labantu abatshiyeneyo, namhla sixoxa lomnumzana Kenan Gwebu.
Ngidabuka eZimbabwe eSlovela.
Akusitshela ukuthi uphila njani lapha empilweni sibi?
Hayi, siyaphila njengabantu bonke nje. Hayi, kodwa-ke into engathi iyasifrustrate yona le yokuhlala emazweni abanye, kanti lathi silelizwe lethu umlimi asinika lona ngenxa yokuthi izinto ziyala ukuhlangana kakahle, sesilokhu esiquthile emazweni abanye la.
Singathi kodwa wena wenzani khonapha-ke kwele Melika, njalo ungaphi khonapho?
Hayi, lapha ngiyasebenza, ngise-Indiana, ngisebenza i-industry ye-hospitality, ngilapha e-Indiana. Sengihlale lapha for about 18 years, ngilapha e-Indiana.
Yes, ngathi ngiyokhanze ngayo kumnandi, kumbe wenzani?
Hayi, thina yethu sithila lama-customers, hayi kasikho ngale kuboshefu kuphekwa khona, kodwa singapha kuma-customers.
Mm-hmm. Unjani umsebenzi lo?
Hayi, umsebenzi ukahle kakhulu, hayi ngiyawujabulela, hayi sifunde okuningi ngokuthi abantu bacakatheke okungakanani. Nxa ubabona befika kumele ukuthi baphathe njani. Hayi, siyafunda, siyafunda silo kuningi ukuthi umuntu uqakatheke okungakanani.
Ye, kodwa kukhona ungani kuyahlupha yini nxa usebenza endaweni enje.
Hayi, hayi akulanto ehlupha isibili lapha kulelizwe nqa umntwana ufuna ukusebenza.
Singathi nqa sikhangele impilo yalapha ukuthi kufunakala phela ukuthi umuntu abhadale imali yendlu lento ezinjalo akuhluphi kono.
Hayi kakuhluphi emntwana ovele esebenzela. Hayi siyakwenelisa kona hashi kakukhathazi kangako but ngazi kwabanye.
Ye kunjalo ke baba Gwebu. Akusitshele nje ngamafitshane ukuthi labantwana abangaki njalo bangapi.
Abantwana ngilabantwana abangu 5 abala ngilabantwana abangu 5 abalapha 3 boys and 2 girls hayi bonke baphathekile nje esikolweni lapha hayi kuyasetshenzwa njalo abanye sebeqalisile ukusebenza kancane kancane which into ejabulisayo kakhulu
ubona ngazani impilo yangkhona imnandi kumbe imenjani
ebantwaneni
ye
hayi bona abanikaziwa abangatsho ukuthi imnandi kubombi njani but hayi mina sibili hayi sesidla sikhumbule emuva impilo yalapha hayi asijabuleli yona kangako but impilo nje ukuthi uyaphila ulala udlile le ndawo yokuhlala kodwa ke ezinye izinto esingazithola lapha esizalwa khona azitholakali la
into ezinjani lezo baba Gwebu
impilo yalapha impilo yokusebenza kuphela hayi la social life yabusebenza kwesinye isikhathi usebenza imisebenzi emibili shayisa lapha usiyelala uvuka uvukela emsebenzini ikanti ke ekhaya kule mpilo yabomakhelwane ukuthi lake likwejise labomakhelwane kule social life better than here
mhm so yeah. Uzala ubhekisa nini ekhaya manje
hayi lokho ngisenza amalungiselelo umntu kamlima angabi kwazi i-date kodwa ke lokho ngisenza amalungiselelo kancane kancane
kuzalunga
hayi kuzalunga kade okwabanye kwalunga njani kuzalunga la
ye kunjalo valalisa abalaleli baba Gwebu
hayi siyalivalalisa abalaleli line lilapha e-America leisendaweni zonke ezijiyene e-Africa kungathi lingaba lelanga elihle inkosi libusise siyabonga thank you
ye siyabonga kakhulu Gwebu mboke kakhulu
hayi siyabonga
ye lo-ke umnumzana Kenan Gwebu isizalwane sezibapho esihlala kurampa kwele Melika ye kuhlandla lapho esikhangela khona ezemelika ake sizwe ukuthi lamhla simenjani ilizwe lemelika lele China anqikilana ngokuthengiselana impahla etshiyeneyo umongameli Donald Trump esithi ele China liqila ilizwe lakhe uTrump usanda kwethulela ele China imithelo emitsha yempahla ethengiswa kwele Melika elesisindo esifika amabhiliyoni angamakhulu amahlanu $500 billion. ELeChina liphindisele ngokufakela ele Melika imithelo yempahla ethengiswa kulelo lizwe elungiswa kwele Melika elesisindo esifika amabhiliyoni angamajumi ayisithupha $60 billion. Amazwe la ajamelene ngodaba lolu osokwenze ukuthi umkambo wemali we-Dow Jones Index ukukudeke okwethusayo. UTrump uthi uzaxoxisana ngodaba lolu lomongameli Xi Jinping wakwele China ngonhlangula. Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxele lomnumzana Dan Moyo othi abalimi bakwele Melika bazathola nzima nxa befisa ukuthengisa impahla yabo kwele China ngenxa yemithelo esikhuphukile.
Kufana lama-taxes owabhadala ma u-importa izinto e-border. UTrump nguye waqalayo wafaka ama-tarifu e-steel ngoba esithi amakhampani alapha e-America ayancindezelwa ngama-cheap prices awe-steel avela e-China. So yena wasesithi no ngizofaka i-tax ke ukuthi imali lethi i-steel seni la libhadale i-tax. So amachina athi ama kunjalo lathi siyafaka-ke i-tax ama-tarifu ethu against ama-products awenu ngapho abuya ngapha kithi. So ungathi into yakhona nje back and forth i-USCT okay siyangezelela ama-tarifu ngama-percentage athize isi-China layithi lathi siyangezelela. So until baze bahlale phansi bakhulumisane I think angiboni kulunga.
Nxa sesikhangela sibili kulabalimi ongani kuzabalimaza lokhu njalo kukhanya engazani-ke nxa kungakhuphulwa ama-taxes wona lawa nxa sokhangela abantu kuyababamba njani khonapha kwele Melika.
Ya kusho ukuthi abalimi akubabambi kuhle kakhulu ngoba i-China abalimi balapha abalima isoya amasoya beans most of isoya yabo ithengiselwa e-China. So ngathi yi-largest market yabo i-export yakhona iya e-China. So because i-China sibafakela ama-taxes ona lawa i-retaliator from ama-tarifu ona lawa sebethola ukuthi sekunzima ukuthi bakwanise uku-exporta ama-soy beans lawa ethe profit ma be-export e-China. So bayakhala kakhulu ngalokhu. Sike sabona government-ke yaba-subsidizer enyangeni ezidlulileyo ukuthi ama-losses abo angabi makhulu kakhulu. kodwa still bayakhala ngoba bathi i-production isi-slowe down ngoba bakwanisa ukuthengisa manje at a profit and kuyabalimaza ngoba balezikwelede zokubhadalela ama-farm equipment lanilani. So akubaphathi kahle.
Yes, siyabona njalo le Dow Jones layo isiwile. Kuzaphethwa njani udaba lolu wena ngombono wakho?
Ukuthi luphele udaba lolu ukuthi bahlale phansi bakhulumisane uTrump lo Jinping weChina babonisana ukuthi okay kahle kahle yini esebenza best for bonke. UTrump ulezikhalazo zakhe azitshoyo ukuthi amaChina they're taking advantage of US market. AmaChina lawa athi hayi let's go much loud that advantage of us njengoba uchi Dow Jones phela i Dow Jones indicator yama business so kuyakhombisa ukuthi ama business akuthakazeleli lokho kwenzakalayo ngoba kuthi ama business asakwazi ukuthi aqhubekele phambili ngenjwayelo noma singathi ukuthi a expand akhule. So kuyabonisa ukuthi Dow Jones ya indicate ukuthi kushuthi abantu kusebenza bakuzoba la ma-loss abazowathola. That's why ubona ikhithika kangaka.
Umnumzana Dan Moyo yingcwedi kwezokuthengiselana. Sixoxe laye ese-Washington DC khonapha eMelika. Okwamanje-ke sike sikhangele-ke ezomculo ukuthi kulani namhlanje. Wothi siboneke ukuthi silithembise ukuthi siyalitshayela phela ihlandla lesibili lika-Charles Banda nangomculo.
The second video engiyilungisa manje ithiwa ngumuntu wami, umuntu wami ngiyakuthanda. Leyo ingoma layo ngiyothanda futhi layo itshengisa kakhulu ukuthi kumele uthande umuntu wakho. Yingoma engiyiphisha lo nyaka.
Ngakhumbula ngalo ukubona sithandwa sami sixoxa ngendaba zethu zothando. Ama loving ngimthanding ngiyakuthandaja wantembisa izulu lomhlaba nami ngakuthembisa ukuthi sofa silahlane. Akekho okunye okungasihlukanisa ngaphandle kokufa ngakuthembisa nawe ngicela ungithembe njalo. Masithwini umathandana sithandane esithobeleni ngendandatho yomthandazo wothando. Mina nawe thale wami sitodla amancamncamnca amancamncamnca.
Engukhangeleleyo ukuthi lami ngi-achieve as amanye ama-artist amadala siqhuba umsebenzi esiwutshiyele lathi ngabadala bethu. Achieve sikwazi ukuthi futhi inikeze abantu abasakhulayo abaza ngemuva kwethu isiko lethu lingalahleki because lathi sinje sikuthethe kubadala bethu sikufunda ukuthi bona bebesenza njani. Njalo sesikhangelela ukuthi amasiko ethu kumele efinyelele kuzo zonke iy'ndawo zomhlaba jikelele because la bawuthethele umculo bawuphakamisa yonke into leyi sikhangelele ukuthi isikhuphule lathi sikwazi ukuphila because sikuthetha nje ukuthi ukuhlabela or ukugida umbe iku-ekta sikuthatha njengomsebenzi. So abantu abaningi akumelanga beyise lokhu because kumsebenzi kithi kumele siyiphilise iy'muli zethu njengoba lathi abadala bethu basiphilise ngakho lokhu.
Lokho-ke umculo ka-Charles Banda sizalethulela ihlandla lesithathu kusasa. Singakehlukani nokuthi sikhangele indaba ebesikhokhela namhlanje. Umntakamoya uMorgan Tsvangirai ulimala engozini yomgwaqo eZimbabwe. Umnumzana Kilton Moyo olezihlobo ezabulawa igugurawundi uthi akwaziwa okwenzakala kudadewabo lomne wabo ababulawa ngesikhathi esifanayo. Siqhuba lapha-ke uhlelo lwethu lamhlanje oluvalisayo ngu-Kip Stube.